Izimoto ezintathu lezi ezivalisa iRolls-Royce, iRange Rover kanye lePorsche zona eziza izigidi lezigidi zamapula ziqale zabhekana lobunzima bokungena kwele Botswana. Kubikwa ukuthi amapholisa kanye logatsha locustoms kwele Zimbabwe kade bedingisisa ukuthi kungani umntakankosikazi Mgabe efuna ukuzikhipha elizweni. Bekula makhungahunga ukuthi uGwelezela usefisa ukuyahlala esebhabha yezikhulu esomthweni kwele South Africa, ngakho-ke ubezama ukukhipha enye imali eZimbabwe. Ngemva kwamaholo abelinde emngelweni wePlumtree, uGwelezela labanye ababili bavunyelwe ukungena lezi mota kwele Botswana. Kodwa-ke kuthe kusanda kushaya ihola lethumi ntambama, imota zonke zontathu zangena kungozi emzini we-Artesia kusele amakhilomitha angamathumi la isishiyagalombili ukuthi bafike eHaboroni. Kubikwa kuthutshe inkomo phambi kwemota zontathu, kwathi ngesikhathi abatshayeli bezinika indlela yokuthi zidlule kwathutsha enye imota ingananzeleli ukuthi kule nkomo eziquma umgwaqo. Imota le kuthiwa ithuze zonke zontathu izimota, noma nje zingahluphukanga kakhulu. I-Range Rover ebithwele ngenye imota ibuka ibelohlupho ngemva kulandela ukuthi ibe kwenye ingozi eyenzakala eZimbabwe. Amapholisa emzini weMuthuthu duze leHaboron ayiwo abambe lolu daba avumile ukuthi kube le ngozi. Bathe basacwayisisa udaba lolu, njalo omkhulu wenkamba yamapholisa kade engekho emsebenzini lamuhla uthi anikeze intatheli izindaba ngokugcweleyo phezu kwalesi sehlakalo. Isizalwane seZimbabwe esihlala kule Botswana, umzana Andreas Sibanda, uthi kuyamangalisa ukuthi abantwana bakankosikazi Mgabe babonakala betshengisa inotho engaka ngesikhathi iningi lihlupheka ekhaya.
Lokhu kukhipha yonke into egcekeni kukubeka sobala ke into ebekuvele kukade abantu beyikhuluma ukuthi imuli zabogresi babathethe inotho yonke bayiyenze yabo, abantu bedubeka ukudube obungaka bona bele notho ezingaka.
I-Studio 7 ichwayisise ukuthi imota lezi namhla zingabe zingaphi. Ngemva kwengozi yayizolo kwatholakala ukuthi i-Rolls-Royce ikwenye ihotela ephezulu endaweni yokuhlala izinothi ephakalane, kwathi iPorsche ilokhu ibanjwe emapholiseni eMuthuthu. Awukacaci ukuthi imota lezi zizadlula nini kule South Africa njengoba sezingene engozini. Ngumathini Ngwenya, undaba se-Studio 7, Sabo kwele Botswana.